hayi mnumzana labalaleli nxa kuyikuthi kuliqiniso lokho alihlazo ake uDumo nje uthi sesibona lapha ebulenjini indaba eziningi ezinye uzuzibuza ukuthi hambe liqiniso yini kodwa nxa kuliqiniso lokokwenzakeleyo ngiyaphinda lihlazo akumelanga into enje lanxa engabe ibikhona ukuthi ize ithutshe phakathi komphakathi kuyasibekelwa nje kuthulwe kusaziwa kodwa so ukuthi ezinsuku into ingavele yenzakale le misamo esichaywa obala igcina iyindaba eyandisayo ikakhulu kusiya ngokuthi lowo mayenza uyini emphakathini akuhle lokho akumnandi kangisho ukuthi kwenzakala ngoba kwenzakalanga kodwa nxa kwethi kwenzakala hayi 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 bo ayisikho lokho esikukhangelele uthi kungenzakala umuntu sibili ophethe elizaza chaya ngesicathi lekhanda ophe ngenxa nje ebelele ndlela hayi ayisikho lokho ngitsho lanini layi ngabona lapho khona nxa uliqiniso amehlo angazakahlane la abantu ngoba uyabe cabanga ukuthi wonke umuntu uyakwazi ukuthi
manje nxa kusenziwa ngabantu abadala njengalaba intsha yona izaba lesifundo bani njalo ubona ngani lokhu kungaphambanisa na elakusasa labo indlela abaziphatha ngayo
nxa kuyikuthi kwenzakele njengoba sisitho intsha ikubukele ikukhangele ubuntu babo buyatshabalala angithi abantwana mbe laba abatsha bakhangelele ebantwini abadala ukuthi babe yizibonelo zokuthi kathi kuphilwa njani uzabakhuza ubathinda nxa bengabantu abakho nxa bezabona ubunqunu bakho ngale ndlela echayo lapha kuthithi laba abantwana bazakuthi hhayi-ke nxa abadala bebenza la lathi singakwenza kulungile ngoba kekho ozakhuza omunye ilizwe liphenduke kube kwampunzi dlemini kube nje semahlangeni kuyiloo lalowo uzenzela umathanda intsha iyonakala ilizwe liyachitheka isizwe siyashabalala abatsha abasoze bagobeke ngenxa yokuthi babona bona labo abaphambili besenza into enjalo mina njengomzali kangifisi ukuthi sibili ngenze into ezayangisa mina labantu abami kuba abantu abami ngizabakhuza ngibathini kusasa nxa the ngenza khona lokhu engithi bangakwenzi bona so kusuka indaba yayo ukuthi ungenzi engikwenzayo kodwa yenza engikutshela khona hhayi kawusebenzi intsha iyaphambaniseka kakhulu lesizwe siyonakala impatho lokuziphatha kwabasakhulayo kuyasiza isizwe kanti isizwe sakusasa ngensika zaso sibona abatsha abasakhulayo hhayi akulunganga ebantwini abatsha lokhu